Kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba yevotable izahlala ihlupha ngoba ma ingachazwanga kuhle akujo futhi ukuthi izekhabe right khona kana yikho ngoba umumo esibuwa ma election ngumumo wokuxokozela. Akusathandi ukuthi kube lento ezingayenza ukuthi uxokozela lokho kugcine kusihlupha kusasa.
Inhlanganiso yeZEC ithi ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota olwe voters roll oluhlelekileyo luzanikezwa amabandla ezombusazwe abaphumelele kuncintisa kukhetho kungelambadalo. Amalunga ebandla le-National Patriotic Front, NPF, asebiziwe emthethwandaba esetheswa icala lobudlwangudlwangu. Kwezemidlalo, umncintiswano wenguqu wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele uyindaba esegudwini kulezi nsuku kweleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abe commission ebona ngezokhetho abeZEC bathi ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota olwe voters roll oluhlelekileyo luzanikezwa abamabandla ezombusazwe ngemva kokulotshwa kwamagama abaphumeleleyo okuncintisa kukhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngoceleyo.
Lingcazelo iza ngesikhathi uZulu labamabandla ezombusazwe bekhalaza ngokuphuza kwabeZEC ukutholisa abamabandla kanye loZulu i-voters roll, kodwa eyitholisa abakwamanye amazwe abanjengeBhilitani ngesikhatshana esifitshane. Umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chigumba uchasisa ukuthi umthetho uthini ngokutholakala kwe-voters roll.
I think in the next day or so you will see a list of all successfully nominated candidates presidential national.
Kunsukwana ezilandelayo lizobona amagama labo abaphumelele ukwethula ingwalo zabo ku nominations court sebephuma kumaphepha ndaba kulele ngoba umthetho utsho njalo ukuba kumele sikwenze lokho. Umthetho uthi wona ekukhitshweni kwamagama labo abazoncintisa kukhetho kugwalo ndaba lwe-Government Gazette kumele sibatholise leyo voters roll esiphelile njengokutsho umthetho.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi kusobala ukuba uZulu akazwisisi ngokumele kwenziwe ngabeZEC ukuthola lolo gwalo. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Jenesani Ntungagwa.
Okwakuqala mina ngingathi khona kungaba le nkinga ukuthi iZEC sigcina sikhangela ngani kumbeni singathi elitist, kumbeni singathi inhlanganiso eyabantu abangafikekiyo, abangafikelekiyo. Khona ma iZEC ekwenzayo kuliqiniso, ukubona kwami akulalutho olubi ngoba la isebenza nalabo abancithisayo ukuthi ibanike lelo ithuba le-information eyabiyiningi. Kodwa-ke lakho sinanzelela ukuthi ma siya kuma-election kwezinye isuku asithathe isikhathi ukukhangela izinto. Omunye lo munye usekhangelela ukuthi lami ngiyovotelwa. Sizathi seziphambili sithole ukuthi i-voters roll le ibile nkinga zayo. Kube nzima kumbeni kube yinto yokuphuza ukuthi inkinga lezi zikhulunywe.
Ubeka abeZEC umlando uNtungagwa lokungatholisi ulwazi olwaneleyo phezu kwalolu daba.
Indaba ye-voters roll izahlala ihlupha ngoba ma ingachazwanga kuhle akujo futhi ukuthi iZEC yabe right khona kana yikho ngoba umumo esibuwa ma election ngumumo wokuxokozela. Akusathandi ukuthi kube lento ezingayenza ukuthi uxokozela lokho kugcine kusihlupha kusasa. Mina ubona kwami indaba ye-voters roll ihlupha khonapho iZEC la imeli isebenze gadalala ukwedlula lakho kukhona.
Abamabandla ezombusazwe yaphikisayo adaniswa ukuthi i-voters roll ikhanya itholwa lula ngabebandla elibusayo, kodwa abeZEC bona babangela ukuthi i-voters roll ehlelekileyo ayikabi khona. Ekhona etholwa nguZulu yiyona leyo alokhe besayisebenza ukukhipha konke okungamelanga kube khona. bathi abazayithola kungelanhlawulo ngabancintisayo kukhetho abalamagama ayabe eselotshwe kugwalo olwe Government Gazette. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abazahlola ukhetho oluzayo bakhuthazwa ukuba baqhube umsebenzi ngendlela ezasuthisa amazwe wonke omhlaba kanye labantu baseZimbabwe bengayi emadolobheni kuphela kodwa lasemaphandleni lapho kuvame ukwephulwa umthetho lamalungelo abantu. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Izakhamizi ezikhulume lomsakazi weStudio 7 zithi abazahlola ukuqhutshwa kokhetho oluzayo bevela kwamanye amazwe kumele baqalise ukubuya khathesi elizweni njengoba ukhetho lungahlolwa ngelanga elilodwa. Umnumzana Thenisani Ntungagwa uthi abantu laba kumele babuye bezimele njalo bengabuyi bethi bazonceda iZANU-PF kumbe amabandla aphikisayo.
Ukubona kwami awungeke kwabalula ukuthi umuntu athi khona into zamob observer mission ziyahamba njani, kodwa bakhona okulula kibo ukuthi bebuye njengabe European Union ngoba ama-officer babavele khonapha. Thina kaseko ku-Commonwealth, so angikhangeleli ukuthi singaba le Commonwealth observer mission, kodwa i-SADC sonke siyayazi, i-AU sonke siyayazi. Ngingazi ukuthi nge-UN kugcina sobuye senzwa kanjani, kodwa ngamafitshane mina ngathi ama-observer missions lawa akumelanga ebuye ezolalela uhulumende, kumele ebuye ezolalela labo abancithisana kokhetho.
Umnumzana Ashley Fonye isakamuzi saseHarare uthi okuqakathekileyo ukuthi abantu laba baqale umsebenzi khathesi ilanga lokhetho lingakafiki, ngoba bengahamba ngelanga lokuvota awasoze baguqule lutho njengoba abantu bengabe besethuselwa kudala.
I think okuqakathekileyo ukuthi ama-observer ayenze khathesi ukuthi beqalise bemonitor the preconditions of the elections, because last time babehamba besiya observer kuphela, but then many things would have happened before people go and vote. So kuqakathekile ukuthi beqalise bebekwazi the environment, even the circumstances that are leading people to vote, context endaweni yakhona, ngoba you find that in some regions uyaphongahambe observer but people already will be victimized.
Owayengumgcinisalo wekomishini yokhetho ye-Independent Electoral Commission of South Africa osekungumanyana owesadak ebona ngezokhetho eZantsi Afrika, unkosikazi Brigile Bam uthi kuyathokoza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa unxuse abamazwe omhlaba ukuzohlola ukhetho njalo bazazama ukuthi baye lasemaphandleni.
Siyathemba ngempela ukuthi manje kulama-elections ezayo yonke into la eZimbabwe izakwenziwa ngendlela efanelekileyo, ngendlela yomthetho, abantu bangakhali ngezinto ngesikhathi sokuqala ebeze bahlupha. Sijabulela ke ukuthi ndokuqala nje ukuthi uhulumeni uvumile ukuthi abantu bangaphandle ama-observers makeze azobona ukuthi kwenzekani. Kuba ngesikhathi saphambili ugovernment walana ebengafuni ukuthi abantu beze lana bazobona ukuthi kwenzekani. Sina sihambanga kakhulu, ufuneka lezo zinto uphumele ngaphansi, ungahlalela ehotel, ungahlalela kuphela. Ufuna kodwa abantu sibabizile, sibuza bona abantu bala ekhaya, yibona abazi ngempela ukudlula thina.
Lokhu umnumzana Chauto Nyoni uthi kuzenza abantu babe nethemba kukhetho.
Ngibona ngani kungasiphathisa kuhle, ngoba nxa bengabakhona laba abantu ukuvoxeka lokho okukhona kungaphela, kube clear ukuthi izinto zihamba njani.
Umnangagwa unxuse amazwe wonke alesifiso sezokubona ukhetho lwalo nyaka lokuqhutshwa okube ngokuqala ukuthi amanye amazwe anjengeBritain namanye akunhlanganiso ye-European Union azokwenza lokhu ngemva kokuxabana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Owakhathesi abamanyana we-European Union yibo asebefikile. Amazwe amaningi afana nabo-America, Australia ne-China akhangele ukuthi azabuya ngensuku ezinhlutshwana ukuthi ukhetho luqhutshwe nomanje kule nkuthazo yokuthi ngabe babuya masinya. Ngimele Studio 7 seHarare, uGibson Pepe.
Am Amalunga ebandla le National Patriotic Front NPF aseviziwe emthethwandaba isetheswa icala lobudlwangudlwangu. Amalunga lawa abikwa achaya umuyi umnumzana Makura Charumbira emahofisini ezanu PF eDavisol. Ngobulawayo ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Icala abaletheswayo babika balidala ngomnyaka ka-2016 umuyi uCharumbira esaphila kodwa alingenanga emthethwandaba ngenxa yokuthi ugwalo lwecala idocket kwathiwa lusiwe eHarare. Abetheswa icala leli bathi ngesikhathi betshitsha emthethwandaba babesetheswa icala lokutshaya uCharumbira kodwa khathesi sebebhalelwe ukuthi icala labo ngelobudlwangudlwangu i-public violence. UCharumbira uze wabhubha icala leli lingathonisiswanga. Isimanga yikuthi ugwalo lwedocket soluvelile ngesikhathi abetheswa leli cala sebebhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka njalo basona ukuvelwa kwedocket leyi ngesikhathi somkhankaso. Omunye wababizwe emthethwandaba umnumzana Cosmas Ncube uthi uCharumbira wabamangalela batshitsha emthethwandaba baze badela.
Nayithe simtshayileyo satshitsha ekhothi satshitsha ekhothi istethi isitshela ukuthi idokhethi lihanjiswe eHarare kalikho. Sasisacina kuthiwa no lapha kukhanya ngani indaba yethu kayindawo sizabizwa ngama-summons. So then now into esimangalisa ukuthi idokhethi lihamba njani eHarare thina silale yabe lilandana eHarare njalo why i-directive vele eHarare ngoba kathe sesibizwa sesisamoni ukuthi mhla ka-20 June siye e-court.
Omunye wabetheswa cala linye ngumnumzana Butholezwe Ngwenya. Ungwenya ukhala ngokuthi icala elibhaliweyo seliguqulwe ethi kukhanya icala labo elikhulu ngelokusuka kuzanu besiya ku-NPF.
Ekuqaleni bekuthiwa yi-assault against thini ukuthi satshaya uMakura Charumbira khathesi kubuye sokubhale ukuthi sokuyi-public violence. Ngubani okutshintshayo njalo kutheni? Asisakwazi ukuthi ukusuka kuzanu PF sisiya ku-NPF i-National Patriotic Front licala yini?
Unkosikazi Hilda Ncube uthi ngelanga le-nomination court amalunga ezanu PF abatshela ukuthi bangaze babhalisele ukuncintisa abanye baza kuya ejele.
Singu-6 esetheswa icala leli akukatshintshi but into etshintshileyo yilicala. Then abanye bethu nxa sihamba phandle abavele nge-nomination court abantu bezanu PF babesitshela ukuthi nina lifielda ama-candidates enu e-NPF but after nomination court basihambe ejele vele alisoze li-contest.
Abathathu laba balile ukuveza amalunga ezanu PF abethuseleyo ngelanga le-nomination court besithi besaba ukuhlukunyezwa kodwa bathembise ukubaveza emthethwandaba kusasa. Imizamo yokuxhumana legqwetha elibamelayo yehlule. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwethe connection namuhla sixoxa lamabandla atshiyeneyo ngamalungiselelo awo okhetho. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele ukuze silithinte lingene kuhlelo. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Ziyalandela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Xi Jinping wakwele China uthi ulethemba lokuthi ele North Korea lele Melika azagcwalisa izithembiso azenza kusivumelwano amazwe la asilobe emhlanganweni wenkokheli yawo owenzelwe eSingapore. UXi utsho la mazwi lapho esamukela umkhokheli wele North Korea uKim Jong Un wele China. UZulu waseTurkey uyavota ngesonto kukhetho lokudinga umongameli. Zibikwa zindala zombili phakathi kukamongameli Recep Tayyip oleminyaka elithumi lesithupha esembusweni lo ebandla elikhulu eliphikisayo uMuharrem. Lamhla kweziphathelane lomnotho welizwe sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association kanye lelwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions yena osichasisela ngokuqansa kwentengo yempahla kanye lobuswelakala kwemali okulokho kuqhubeka elizweni.
Iqiniso yokuthi kwakathesi imali ivele iyahlupho ukuthi isihlupho edlula kuqala. Ngoba ungakhangela lapha emabhenki uyafika. So kulesikhathi amabhenki aselesikhathi sokuthi ungavele ufike ekuseni. Abameli ibhenki zivayo ngeke sokuthi awu-12 banike izinamba ungajayiwe nale namba efikiwe ukuthi awu-12 akusela mali. Uthi nawusuqalabo kathesi abantu sebethiwa abangcono abantu bathenge besebenze nale kuthi awu-plastic money. Ezitolo lakho siba lohlupho okokuqala sunanzela ama-price asekhuphukile kathesi. Kula kuqala ama-price endlala ekhuphukile ayachiyana. Ungafika uthwele iyusa i-price yakhona iyehliye phansi. Ungafika uthwele ibhondi i-price yakhona iyabe isikhwelela nxa uthwele iyusa. Nxa ungafika uthwele irandi iyabe ingaphansi kwebhondi kancane kodwa iphezulu kweyusa. Nxa uthi uyaswayipa isikhathi esiningi iyabe kuyeqongileyo phezulu. So ungananzeleli ukuthi asilasile i-price eqondileyo. Abantu bezitolo indaba leyo ukuthi kuswayipe ngoba kuthiwa yi-paper money njengoba yalethwa abantu balebe bengayihloniphi leyo nto. Abantu balebe befisa ukuthi ngabo uyakuthenga abantu sibile ngemali ebambekayo ikakhulu iyusa but iyusa khona isabonakala kwesikhathi uyenzalo ukuthi lami nqando leya mali ngeholo vele inyanga iyaphela ngayo ngebhenki ngoba ungaze uye ebhenki khona bani okube le nhlanhla ukuthi engoso usuyathola imali yakhona bafika bakunika isaka lama-coins labe ngama-50 cents ama-20 cents 25 cents manje kuba nzima. So uzananzela ukuthi abantu vele sebananzela ukuthi ebhenki akuncedi kakhulu. At least indawo ebingcono ileyani i-ATM uyabusaza ukuthi uzathola at least imali ezwayo imali yephepha. Kodwa yikho lapho kwesibhokona abantu ukuthi nxa ungafika uthole ukuthi vele isikhathi esiningi akubi le mali. So sebahlangana ukuthi abantu bangene phakathi bayedinga amatshe lawana khona. But abantu ama-coins abawafuni. Uhulumende wayethembisa ukuthi uzaba ngcono. Kodwa kusegcina uhulumende leso kumehlule.
Yena uhulumende wayethembisile njalo ukuthi uzananzelela ukuthi intengo yempahla iphongukhuphuka nje mahlayana ayibisele phansi. Alikuboni konke lokho njalo alikaze lizame ukukhulumisana line njengezakhamisi.
Uhulumende lomutsha lo ongenileyo kamnanka kuleyo ngqenye isikhathi esinye sokukhuluma labantu kalaso. Ngoba abantu ngengathi ezijene osiyizakhamizi uthola baye bengali befisana bakhulume labo. And iqiniso likhona ukuthi hayi intengo ukuthi ikhuphuke iye ebhanka kuvumi njalo okunye sekunanzela okwenza intengo ihlala iphezulu ikuthi sibuswa ngabantu abangathi balokuganga okuthile phela inela wabonabo izitolo esithenga kizo athola ukuthi bonabo abantu abayiwo futhi abangama-ministers labasezikhundleni ezithile yibo futhi bonabo abangabanikazi bamashopsana esithenga kiwo. So uzananzela lokuganga okuthile ukuthi bafisa ukubana imali yabo ikhuphuke iye phezulu ngoba phela uhulumende lwane okamgaba ephumile ingenele obunangakho wananzelela kubuyele futhi uthesefaka icabinet yabo abise abantu abafana nayo. Kona lesibaziyo ukuthi abantu kuyoba lezitolo abalamabhizinesi ayofanele sithengekiwe. So lawo abafuna ukudla into enkulu yikudla abalandaba labantu.
Izisebenzi-ke zithola njani iholo lazo?
Izisebenzi uhlupho lokuhola loku lukhona ungananzelela kuyimikhakha eminingi ezisebenzini. Uzananzelela ukuthi okokuqala abantu abaningi amakhampani amaningi akukabi nelanga ukuthi umuntu ohola ngaleli langa asiwapheyday aziwayo. Imali iyadinga lapho etholakale khona abantu bephongukuyinikwa. Owesibili uzananzela ukuthi ezinye izisebenzi benjalo benika imali yakhona abanye banikwa imali yakhona ingagcwalanga yenyanga ngenxa yokuthi 50% abanye ngenxa yokuthi 80% alikuthwana amakhampani anika abantu imali ekwanileyo vele impilo yakhona inzima kodwa unjalo ukuthi usuthole imali njengoba ngikhuluma ngohlobo lwemali uthi vele usufuna thesa ukuthi uchithe imali zakho phela singabantu abamnyama bonanzela semizi ngale khaya kule mali yawufuna ngawo uyayithola sibili njalo iy'mali ukuthi la uthumele abantu abasekhaya bayisebenzi kuba nzima umuntu osekhaya ngiyamdumezela iplastic manje uyayisebenzana. So izisebenzi aya kula nto enhle uma umomuvi ama-price aqansa kodwa iholo liyezisebenza aliyiphezulu kusegcekeni ukuthi hhayi uhulumende lo sibone ngathi lokwehluleka okuthile yikho sibili abantu nxa kusiya ngezisuku zakule election abantu bebehamba sibilweni bakhale funa ukuyavota belokucuna ukuthi hathi bo abantu laba bakhona ababusa abake bameceleni ukungena baya abantu engxenye into zingaba ngcono ngoba abantu bathwele nzima ezimabhola.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association kanye leZCTU sixoxelaye ekobulawayo.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. linga kutuwa zindaba ezi mkoto extended ntambama. Makakati ati 909 medium wave 4930-6040 lagu 15460 kHz ku short wave. Linga kutuwa njalo luselo Zimbabwe Today Ask otreni etule tule la ebulenjini bogu zilibazi sa ube Facebook buka tule VOA ndebele ngomvulo ngulesi tatu la ngulesi sanu gusugela ngo 4:15 PM gusia ku 5 PM. Lilako njalo ugusikuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Nyapinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo lagu Facebook bukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abazancintisa kukhetho baqhubeka ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo endaweni ezijiyeneyo zelizwe bethembisa uzulu intuthuko nxa bethe banqoba. Omunye wabancintisayo laba ngunkosazana Perpetual Nomcebo Nleya webandla le-Alliance for National Salvation i-ANSA yena odinga ukumela isigaba sebulilima West edalele ephalamende. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe loManleya waqala ngokumbuza ukuthi kuyini okwenze wangena kulolu khetho.
Ngilesifiso sokuthi ngibone i-youth iphatheka ezintweni ze-development lokukhuluma nge-gender based lokuthuthukisa isigaba sakithi kulilima wethu ngokuhambisa izikhalazo zabo-government. Ngibone kulama-challenges amaningi kulilima wethu enjengokuthi kathesi amasela wonke ezinkomo agijimela ngapha kithi kulilima wethu ngoba kuyindawo esekugcineni izikolo abantwana izikolo zikatshana bayenelisa ukuhamba esikolo kahle le-network yakhona ayibambi yonke amafoni amaradio silalela nzima inews amaklinikhi akatshana i-transport imigwaqo ufile sisele i-transport ngenxa yokuthi imigwaqo ufile intsha ikakhulu thina abafundileyo labo baswele ukuqhasha ngenxa yokuthi bazame uku-aplaya ama-intake bayathola kodwa ukuthi beqhashwe ngapha kithi kukhanya kunzima nalabo abangafundanga bagcina sebeyenza izinto ezingasaqondanga ngenxa yokuthi isikolo sabe sikhatshana bengesenelisi ukuya esikolweni.
Lubhahe kanganani udubo lokusilela kwemisebenzi ikakhulu kwabasakhulayo khona ngapho?
Hayi vele kithi ngapha kunzima ukuthi abasakhulayo bethole umsebenzi. Ba-apply abatha ama-application abo mayizilopho abahamba elobe ukuthi bephendula baphendula bagcina sebebona kungcono ukuthi bephandle kwamazwe and ngale phandle kwamazwe njengase-South Africa soku-overcrowded ukuthi bafike ngale bethole umsebenzi bayeswela begcina sebezenza into zokuganga amankazana sethengisa imizimba abafana sebeyenza ukutsho sesikhathi lokubona intsha ibuya ngokuningi sebevela phandle kwamazwe beyizidunguzelela bezongcwatshwa ngapha ngenxa yokuthi ngapha basele imisebenzi bedina besaphandle besasebenza ukuganga futhi.
Balalela abantu abavotayo khona ngapho ebulilima West alubanabe the bakukhetha mazwi bani ongathanda ukubatshiyela wona?
Mabe ngangikhetha amazwi engabatshela wona ukuthi ngingathembisa ukuthi ngithuthukise ama-problems abahlangana nawo njengokuthi ama-clinics njengapha kithi kulama-clinics asayakhiwa so ngingathembisa ukuthi engapheleliswa ama-clinics la njengeTokwana Limba Tsukuru labadala bethole imali zabo ngendlela ama-linki yezele development ema-resettlement nengikhuthaze labomama ukuthi bejoyin ama-club benze into zama-club kuze bekhone ukuzincedisa.
Lo ngunkosazana Perpetual Nomcebo Nleya webandla le-Alliance for National Salvation njalo ozancintisa ukhetho lokudinga umeli webulilima West edalele ephalamende ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwaMakhulela 2. Lo ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Kusasa eleMelika linanza ilanga lamalungelo eziphepheli ele-World Refugee Day limanyene lamanye amazwe. Leli lilanga eliveza njalo indlela iziphepheli eziphila ngayo emhlabeni jikelele. Njalo balesineke baphinde bebonge amazwe abagcinileyo. Iziphepheli lezi zivela kunhlangothi zempilo ezijiyeneyo. Abanye bazihambela bebodwa kukanti abanye balemuli. Abanye balenkolelo ezijiyeneyo. Njalo kufunda kwabo kuthiyene. Kodwa ubudlelwano babo yikuthi bonke basuke ngokungathandi emazweni abo bevalekela udlakela ikakhulu olwamalwecatsha lona osoluthwalise amagabha avuzayo abesifazana labantwana. Ngakho elemelika nxa linanza ilanga leli liyaziqhenya ngokuthi liyabasiza laba bantu ngokuningi ukugoqela ezempilakahle
kanye lamanzi ahlanzekileyo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje umncintiswano wenguqu okudinga intshantsho zomhlaba jikelele uyindaba isegudwini kulezi nsuku kweleZimbabwe kokuthi la maqembu aphatheke kumncintiswano lonyaka owe-ORAP Zenzele Isuzu Champion Cup abebizwa ngamagama amazwe aphatheka kumdlalo yezizwe zomhlaba eqhutshelwe kweleRussia kulezi nsuku. Intathe yezindaba yethu Joseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Bezibizwa ngamagama amaqembu aphatheke kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa kweleRussia izikolo ezilitshumi lesithupha ezisuka kwelemandabeleni lasemkabazwe ebezithe gwaqa isikolo seGifford esisedolobheni lakobulawayo kumncintiswano walonyaka oyi-ORAP Zenzele Isuzu Champions Cup. Lo mncintiswano osule minyaka emihlanu wasungulwayo uqoqa inhlanganiso ye-ORAP isebenzisana lapha e-Auto World njalo ungenwa izikolo ezisemaphandleni. Omunye wabadlali ophatheke kulo mncintiswano uThabani Ngulube uthe lo mncintiswano omuhle ngoba usipha ithuba abantwana bemakhaya ukuba bebonwe ngamaqembu asemadolobheni.
Ya, so le lithuba elihle ukuthi maybe singabona mona amaqembu asemathown that futhi sizodlala kule tournament.
Iqembu lamantombazana elemzimini uhayi ebelibizwa ngegama elithiwa Mexico yilo elinqobe ukucelela besifazane ngemva kokutshayela emanama ebelibizwa ngegama elithi England kufinal njalo yilo ebelivele liphethe isicoco ngemva kokunqoba la kumncintiswano wanyakenye. Kucelela abafana kunqobe iqembu letongwe hayi lesabybridge lona ebelibizwa ngegama elithi Spain kanti nyakenye bekunqobe iqembu letsholotsho hayi. Ezinye izikolo eziphatheke kulo mncintiswano walonyaka kucelela abafana abaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili ngezibalisayo eseGifford High ebesibiza ngegama elithi Egypt, esemabhikwa High ebesibiza ngegama elithi Brazil, esenhlangano High ebesibizwa ngeArgentina, esetsholotsho High ebesibizwa Morocco, eseClock High ebesibizwa Tunisia, esesibomvu High ebesibizwa ngegama elithi Portugal kanye lesemanama High ebesibizwa ngegama elithi Russia. Kucelela amankazana aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili amaqembu abebizwa ngokulandelayo. Iqembu leMalungutsi hayi belibizwa France, elFatima hayi belibizwa Nigeria, elezwa ngendaba belibizwa Senegal, eleManama belibizwa ngegama elithi England, kuthi elePashu belibizwa ngeGermany. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Umculokazi nje siyamluma esithi singamandebele singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-National Patriotic Front, NPF, aseviziwe emthethwandaba esetheswa icala lobudlwangudlwangu kobulawayo. Inhlanganiso yeZEC ithi ugwalo lwe-voters roll oluhlelekileyo luzanikwa amabandla ezombusazwe ngemva kokulotshwa kwamagama abaphumelele ukuncintisa ukhetho. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.